Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba lamukela umsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 13 Mfufu 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu usecatshile esesabela impilo yakhe ngoba kuthiwa kulabantu abafuna ukumsusela amanqe.
Uthrethenwe ngokubulawa yiba abalandeli lapho laba abacisa bathisela umama makhuphe endlini ungakhumbula ebhukela ngo-2018.
Umanyano weSadak izolo wethule umbiko wawo okhetho lweZimbabwe ongalasinqumo sokuba kwenziwe ukhetho kakutsha njengalokho kade kukhangelelwe ngabe CCC.
Why then you don't focus on guloko final report yenu and then you just make the final report yenu yenzu ngathi ukhetho lohamba kahle kodwa lina likwazi ukuthi ama guidelines lana ngazanga landele.
Abameli bamabandla eZimbabwe yachiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza ebhekane leZimbabwe kathesi kwezombusazwe ngaphandle kuphela kokuthi oluzaphuma okwenze ukhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo.
Into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke sizalwane zaseZimbabwe kungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani silwisane lezanu PFC ikhiphe embusweni sibe sesisakha umnotho welizwe lakithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu usecatshile esesabela impilo yakhe ngoba kuthiwa kulabantu abafuna umsusela amanqe. UChabangu ubikwa ebike lolu daba emapholiseni izolo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule. Kulabalandeli bebandla le-CCC abazondileyo ngemva kokuba uChabangu exotshise amalunga edale lephalamende ele-Senate kunye lamakhansila bonke abafika phose amachumi amathathu. Sixoxele isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni laye othi usethwele nzima ngabantu abamethuselayo enkundleni zokuxhumana ebulenjini.
Angeke kungihlukumeze kangako because ongaziyo lokade ngilandelela akukho umuntu angazi ngimkhulumele eZimbabwe njengoba komthwakazi bona kwesi inkulumo yami yakuqala eParliament ngakhuluma ngokuhlukunyezwa kwabantu bemthwakazi ngokuncitshwa amathuba abantu bemathebeleleni ngikhuluma ngisengise eParliament la ngendlela omama abatreatwa ngakhona ngakukhuluma lokho ngise eParliament wangithethisa wangithethisa uminister ngabamela abantu bakithi ngingami lapho kulomntwana owa kodwa i-boyfriend lana nge-truck wambulala wamhamba kwathini kwachawa isitoti ngayiphakamela leyo nto leyo ngithe noma ngispecial ngafonela omunye osebenza khona lana umfowethu Ezra Chisa uthi akungilandelele leyana indaba ngayilandelela ngaze ngacela ngenye mini public statement kubongameli hayi ngicela wenze something ngomntwana lo namhlanje ubaba uChabanga mayese lenkinga njengoba ngikhuluma nawe njengoba uChabanga uku hiding because uthrethenwe ngokubulawa yiba abalandeli lapho laba abacise bathisela umama makhu endlini ungakhumbula ebhukela ngo-2018 kuthe sokunjalo kwaseza kimi wathi hey mfowethu nginenkinga la ngile issue le wangichazela indaba yakhe wangibonisa ukuthi nanka ama-threats okubulawa nanku i-security ithenga injani ngigimela phana kanti njalo kakwazi phela ukube lokhu ekhuluma ngoba indaba zisenkantolo ngoba lokhu uzotshenzisetshenziswa against yena manje ngingubani mina ukuthi ngale ukuthi hayi mfowethu othi ngiyikhulume-ke indaba yakho injalo ma ngabe ilihlaya bazoyihleka bayiye abantu kodwa mangabe ikukhona okukhona bazokulandela abantu ubaba uChabangu isono sakhe asifelayo yikuthi Dumisani uKhansela Dumisani Nkomo umzukulu kaNyongolo umzukulu kaMdala wethu wathenjiswa ukuthi nguye ozoba ngudeputy mayor wakobulawayo lama residents association akobulawayo akuvumela khona okakujabulela wachiye kapa cook trust yakhe uthe sechiyile kwakhutshwa abantu ukuthi abasuka ku-ofisi likamongameli uChamisa bafika bathi kuma-councillors asifuna ukuthi kuzwa indaba yokuthi lithi lizokhetha uDumisani noma ubani akho umuntu elizomkhetha kwazothathwa lo osebiziwe osuka emwenezi emaswingo kwafakwa yena kwathiwa uzoba ngudeputy mayor yikho lapha yonke le ndaba esuka khona so bese ngiyithula njani ke mina indaba enjalo ngoba ngiyayazi phela le ndaba ngihlala kobulawayo amakhansela zonke lawa ngiyawazi ngikubuzile konke lokho ngakuthola so hayi akungesabisi imsakazi ngiyababona bonke laba abaphokuba ngothathekile mhambiselana umlayezo kukhaliphani mna ukhaliphani ngumntanami kwathini kwathini malifuna ukumbulalela khona lokho hayi ngibulalana ngilandaba abahambe beyokufa le anginandaba lakho lokho mina
ungasitshela ukuthi kuliqiniso na ukuthi umnumzana Jabangu uthi yena amalunga edalele ephalamende kumele bahambe bengayekela abazaxotshwa kuliqiniso yinto
liqiniso ukuthi abantu abakhethwayo ukuthi basebenze njengama councillors lalabo abakhethwayo ukuthi bebe ngabameli babantu edale eParliament kukhangelele ukuthi bayosebenza abantu babengakhethwanga ukuthi bahlale phansi bahole nje kungasetshenzwa abantu bethu bayadubeka amasuweji ayaphuphuma imigwaqo akukhulunywa yonke nje into iyakholapsa elizwe akula sikhathi ke sokuthi abantu bapolitika abantu abavuke bayemsebenzini bazosithola isikhathi sokwenza ipolitiki akuzukwazi ukwenza ipolitiki kudubeka abantu ngapha especially local government because yiyo sivili eyiwe phambili ngokulokhuza ngokuthunyelwa lokhuzeni izidingo ebantwini.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Singezo Jabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Umanyano weSADC izolo wethule umbiko wawo okhetho lweZimbabwe okugcina ongalasinqumo sokuba kwenziwe ukhetho kakutsha njengalokhu kade kukhangelelwe ngabe CCC. Linhlanganiso ithi lanxa kwakulengxaki lapha lalaphaya ukhetho lwaqutsha ngokuthula. Ubuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ngoba iSADC siyazi ukuthi at the end of the day ngabantu labana who look after ababhekanayo and make sure ukuthi ba maintain ama status quo abo ngoba bayazi ukuthi kusasa kukibo and therefore they try ba protectana laba bantu akungimangalisi
sabona I preliminary report yayingani ibukhali but the final report isithundubele ungathini wena ngakhona
ngiyazi ukuthi ukhuluma nge preliminary report eyoqala but ma ufunda leyo uyabona ukuthi baya mentiona ukuthi ama stakeholders akomplaina ngalokhu nalokhu nalokhu ya always izinto abazikhuluma kule report yoqala yenza abantu bacabanga ukuthi akusho ukuthi final report izobe strong ukukhuluma ngodaba lokuthi kumele kube le re-election but uma ungananzelela even isikhathi sikaMgabe iSADC always at the end of the day i-report yayo izophoma ukuthi ya wena kulento ezithize esibona ngathi zingafuna ukuthi zi-improve on but overall njengoba uyibona le final report ithi ama elections were peaceful ebe free but lapho nalapho kumele lilungise udaba olunje loluthize so lokho kade ucatshangelwa abantu be-CCC ukuthi hhayi kuzoba iSADC izorekommenda ukuthi ukhetho lwenziwe kakutsha hhayi abakhohlwe ngakho lokho
ungasitshela ukuthi uthini wena ngendlela iyasetshenziswayo ukucubungula ukuthi kuze kuphume i-report yona le
ye ma ukhangela principles and guidelines governing democratic elections awesadik kusobala ene i-report yabo le iyakuveza lokho but ekugcineni ku-conclusion yayo ayisho ukuthi ukungalandeli lawo ma-principles lama-guidelines kunida ukuthi ukhetho lwenze wenziwe again. But ma ungakhangela ama guidelines akhona akhuluma ngendaba ze free and fair elections that are credible, that are peaceful, and the ma ususiya deep bakhuluma ngendaba ze diaspora vote esingazange siyithole okubeni uma iZimbabwe is a signatory to iSADC kuwo lama guidelines ukuthi bazolandela lawo ma guidelines kodwa uthola ukuthi kule Patriot Act evimbela abantu ukuthi i-freedom of expression eyiyona iphat into eqhakathekileyo futhi kakhulu kukhetho ukuthi abantu kumele babe free ukuthi bakampaign babe free ukuthi bahlangane ukhangele izinto ezifana le media. For instance, ukuthi state-controlled media kufanele ukuthi ibe fair inikeze abantu bonke amaphathi wonke same opportunities. Okay, lilama guidance, lilama principles yenu angazange alandelwe. Why then lingafocusi on kulokho kufinal report yenu and then you just make i-final report yenu yenze ungathi ukhetho lohamba kahle kodwa lina likwazi ukuthi ama-guidelines enu angazange alandelwe.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia khonapha kwele Melika. Abameli bamabandla eZimbabwe yachiyene kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza ibhekane leZimbabwe kathesi kwezombusazwe ngaphandle kuphela kokuthi kwenziwe ukhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo. UThuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lokhu kuphume kungxoxompikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-African Diaspora Forum eJohannesburg kwele South Africa. Abameli bamabandla atshiyeneyo bathe kusobala ukuthi urhulumente we-ZANU-PF akazimiselanga ukuhlala phansi lezizalwane zeZimbabwe kulungisiwe uhlupho lwezombusazwe. Bathi okuthelela ulaka ikuqhubeka komkhuba wokuhlukunyezwa kwamalungu amabandla aphikisayo lokusetshenziswa komthetho amapolisa amasosha lephalamende ukugcwalisa izifiso ze-ZANU-PF. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa umnumzana Trustin Dlovu uthi osekusenziwa iZANU-PF ukugogodela amandla ombuso sokuyangisa.
Umhlolo owenzakala eZimbabwe nako ke uSpeaker of Parliament usethatha nje incwadi eyi-fraudulent letter, incwadi ebhalwe ngomuntu nje ongasilona ilunga lethu ebese uyithatha izinqumo ngaleyo ncwadi.
Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inhlupho zonke ezibhekane lelizwe okwakhathesi zadalwa iZANU-PF ngakho ngeke zilunge iZANU-PF ilokho isasekhona.
Into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke sizalwane zaseZimbabwe ungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani lokuthi uzalwa kuphi, silwisane leZANU-PF sikhiphe embusweni sibe sesisakha umnotho welizwe lakithi ukwenza ukuthi abantu bathole imisebenzi njalo abantu babe lenhlala kahle.
Ubemele intsha ebandla lezaphu kule ingxoxompikiswano umnumzana Lindani Nkomo uthi ukhetho olukhululekileyo yinto yakuqala efuneka eZimbabwe kodwa ukuze lwenzeke kufanele kuqalwe kulahlwe ikomishini yezokhetho ekhona khathesi.
Indlela esizibona ezingasebenza ukuthi manje ubona njengoba isadathi ikhiphile i-report yayo sinethemba ukuthi singahlala nayo singamabandla sonke sihlangene kube yibo mhlawumbe abafaka i-ZEC ama-observers phambi kokuba seyokhethweni mhlawumbe ushintsho lungaba khona.
Umnumzana Anadi Arnold Sululu obemele ibandla elitsha elisanda kubunjwa ele e-movement uthi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zekele ubugwala zisukume sebenzele inkululeko yazo hathi ukufuna ukwenzelwa zinkokheli.
Abantu bafanele bephume thina even ama-small parties siqalisele ukutshengisela i-government ukuthi siyakhala. Lobuningi bethu inkinga esiyibonayo okwamanje ukuthi thina eZimbabweans siyasaba. There's so much fear.
Omela ibandla leZANU-PF yena ubengekho kule ingxoxompikiswano loba nje ubenxusiwe kodwa kumkhokhelo walelibandla njalo engumongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa usekubeke wacaca ukuthi labo abacabanga ukuthi kuza kuba lolunye ukhetho kumbe uhulumende omanyano kabakhohlwe baphinde ngoba lokhu ngiyeke kwafa kwenzeka. Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ebeqoqe ingxoxo-mpikiswano le ithi le yinto ezahlala isenzakala kuze kutholakale isombululo sohlupho lweZimbabwe. Yimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi luthi uZulu kumele akhangelele izulu elilolaka elizakuna lamuhla kusukela emini. Lolu gatsha luthi uZulu kumele abone ukuba uba endaweni ecathileyo ngoba leli zulu lilomoya lombane. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa eHarare abophe uPersuad Kaseke obentshontsha ama-number plate emota zamahofisi kamongameli ewafaka emoteni ezintshontshwe phandle kwelizwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu ngekumbono eliyithumele ngeWhatsApp.
Balibonani kuStudio 7 linjani basakazi bonke bakaStudio 7 labalaleli bonke bakaStudio 7 shuwa kathi usengezo ngakuthi sisizwa lapha khona uthini ngento yasenzeliwe nephathini yena ngakuthi ade angasafuni triple safe andashedele muva and kakhanya ukuthi uthengiwe yizana ngoba usengezo ngekethe endindebele sachaya umbhuxazwe egugrawundi fafa kangaka ngekugrawundi kodwa yena ayisapoti izana ngoba nxa ekhipha amalunga amangaka ephalamende kuthi kusebenzeka iphathi izana ingabi labantu ebachallenjayo ephalamende kube izana ede benzelayo kodwa kabe lenhloni into esindebeleni kabe lenhloni le umntu anentombazana so isibonisa kuthaba ngasuo sakhe amboni isihluko esingakasenzileyo kanti uchanisa seze wababhoyikhote ephalamente ukuthi izani zenzela umathanda and akula ngendlela ade ngenza ngakhona akuya ngendlela uchaba ngakazama ukuzicontrol into ayenzileyo imbi kakhulu. Siyabonga
sanibonani sanibonani kustudio 7 njani kodwa hayi sile sisaphila kholeni la e-South Africa ndihlala ethembiso heyi hey. Ah, sayangeka, sayangeka. Yazi kunomfowethu lo bathu Kalphani Phuke. Hey, ngimthembile noma ekhuluma nje ngizo sengathi indoda epolite ekhuluma iqiniso. But namhlanje ngimbonile ukuthi hayi, Phuke naso umuntu oneqiniso kanti waye bengazama ukwabo. Behlukane nento ezifana nalezo. Hey, wazi wazi yangisa uPhuke. Ah, uziyangisile straight. Yazi bengacabanga mina ngisumlandeli weze politics kodwa ke iStudio 7 ngiyilandela kakhulu kodwa kaye uPhuke ngisonke isikhathi noma ekhuluma. Ngimlandela kakhulu futhi into ikhuluma ngiyizwi iqiniso kimi kodwa kamanje hayi ungiprove wrong futhi le audio lena nifunde nifunde lapho yazi ungiprove wrong Kalphani Phuke wrong ebengimthanda kakhulu ujaha lo ngizitshela ukuthi ngelinye kuzabe khona ngoba mina bengigcine yena ahamba nabo Monzora wahlukana lo Monzora wahamba nomamkhuphe washiya wathi uyasesiya usisisi ngemva kwalokho azange ngiphinde ngimuzwa khuluma ngokuthi kuliphi iqembu manje sevuka ngalokho hayi uKalphani Phuke naye waziyangisa yo
Studio 7 siyabonga indlela esethulela zona izindaba. Ngizokhuluma ngendaba kaChabango oChabango yendoda lesibindi kambe phezu kokudubeka kwabantu bezimbabwe kangaka kunjena nje abantu bagcwele umhlaba wonke bezama indlela zokuziphilisa baphuma abantu bazama indlela zokuthi mhlawumbe bangaphi langcono abasezimbabwe lapha babamba nzima kangaka sithole uChamisa ukuthi azame ukusikhulula kuleso simo sobunzima. UChabango uyasibisela edakeni. UChabango ulwisana lama-citizens ulwa lamazimbabwe wonke ejikelele wonke ongaphandle kwelizwe. UChabango njengokuthi uyamzonda ulwa laye kusemubi ngendlela edlulezana awulesibindi lomdala lo ulesibindi. UChabango angazi ukuthi uphiwe malini leyo yemphambanisa ikhanda ngale ndlela. ngiyamesaba kodwa kusalayo akukho kungapheliyo akukho kungapheliyo langathize nje lizomtshonela ngoba kunoma kuyingabe kuyimali leyo kodwa ukuthi uzohlukumeza imphefumulo eminingi kangaka ngenxa yemali layelowo mdenda angamanamukele nje ukuthi ngoba ubani uthe sokuyikhonoko vele kungumthetho wangabona lo umthetho wezimbabwe upholile kodwa kusalayo akukho kungapheliyo akukho kungadluliyo langathize sobesikhuluma nje sokuyistori ngiyabonga
siyabingelela abalaleli nabasakazi bethu sibonga umsebenzi omkhulu kangake lisethulela wona yazi indaba kalo ubaba okuthiwa nguthabango lovele ngumama ngazi ngoba kuyenza wakha kutshengisa ukuthi ngomuntu oyindoda kutshengisa ukuthi ngomuntu ongumfazi hhayi kahlukumezi i-TPC uthabango uhlukumeza abantu abavotileyo ngoba i-TPC kuze kungene amakhansila khona ngali lama-MPs ade kuyiwukuthi kuvote abantu uthabango ngahlukumezi i-TPC uhlukumeza uzulu obantu bezimbabwe akakazama ukuzinyoka amakhwapha njengomuntu omdala nxa kuyikuthi ade sebonani ukuthi ku-TPC kakhe akusahambi ngendlela yena afuna ngakhona kanti kabona lapha e-South Africa ukuthi abantu benzani i-South Africa nxa umuntu esebothi iphathi le ayisayenzi ngendlela afuna ngakhona iyafomu yakhe iphathi ecileni abamthandayo bemlandeli wehlilwe yini yena ukuthi avule yakhe iphathi bemlandeli abamthandayo echiya abantu bezihlalele ku-TPC sesikhathele thina ngangothabango lo labo bona abanye bakhe bona bouthiwa ngophugeni sikhathele ngabo thina sisebenza nzima silela sigxuthi lapha njengabomvundla ngenxa yokuthi asikho elizweni lakithi sithi mhlawumbe kuzolunga ekhaya bona khona besenza kusiba waste bethatha izimali bezifake ezikhwameni zabo hhayi kuyayangisa lokho elikwenzayo mani kuyayangisa lihlukumeza uzulu wezimbabwe alihlukumeza i-TPC kuze beyazi ukuthi lihlukumeza uzulu alihlukumeza i-TPC akelifunde mani ngale mali oyiphiwe yona le asezi ukulahla uze kufa iza kuphelela phakathi laphakathi kwesikhathi uyidla wedwa futhi abantu bakho uyabancitsha ande liyayiyangisa shem
sabona sabona Studio 7 sabona mbulise wonke abasakazi linjani basakazi abahle kanti kwenziwa yini ukuthi abantu basesintwini bahlale bengazi into abayidingayo empilweni ngoba uma sibona lo ubaba lo obhidliza i-CCC angazi olo baba ngabe le moli oyifamily yakhe angazi kodwa ke uma engubaba impilo le moli angazi ukuthi yona imoli yakhe ithini uma ele family abantwana ingane yini umfazi angazi ukuthi bona bathini ngale nto eyenziwa ngulo baba akalwi le-CCC kodwa ulwa lelizwe nje lonke ngoba leli gama elithi CCC li-representa abantu abaphikisana lentando yezanupiwe so yena ngezinye indlela ophikisana lentando yabantu ayi abantu bayaxaka abantu bakithi baxaka kakhulu kakhulu baxaka kakhulu angazi ukuthi yini le nkulu ayitholayo lo baba nongokubhidliza i-TPC angazi ukuthi yini impela ayitholayo angazi ukuthi ufuna ukuprovani kahle kahle
salibonani 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 ku-Studio 7 labalaleli bonke lo okhulumayo ngudalubuhle Ndlovu cela zifunde phela nezethu iy'ncwadi namazwi ethu ezwakale ngoba eyi into eyenzakala ekhaya mani ngizivunguvungu mani umdenda uqhamukaphi babona umdenda labochabango abantu bokuthengwa bonke laba abantu abathengweyo bonke labo ukuthi bezodisturb ama-opposition party ngoba balandela izanup f ufuna kube yi-one estate party ezimbabwe so cela ukuthi beyeke into le abayenzayo ngoba zwisa abantu bakithi ubuhlungu umthwakaza ngeke ukuthola ukukhululeka ngalaba abantu abadala igugurawundi bona lokho bebasapota besiya phambili besidla izimali zabo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela balaleli lingathuki baningi abantu abasibhalela incwadi besithumela ke lama audio lapha bengani bathethisa bayathuka hayi siyacela lingani liyabeka phansi lingathuki ulande udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika
Mhlaka 8 kumfumfu kuyona le inyanga iqembu leHamas lihlasele abahlali beIsrael ngazonke liseGaza Strip sokubhubhe abantu abedlula inkulungwane abagoqela izizalwane zeMelika ezilichumilane ilizwe leMelika liyakusola ukuhlaselwa kweIsrael liqembu lamalwecacha eleHamas ukutsho umongameli Joe Biden ekhuluma kuhlelo oluthiwa Meet the Press kumabonakude we-NBC Umabhalane kahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken uthe okwenziwe yiHamas yikuhlaselwa okukhulu okungakaze kubonakale elizweni leIsrael selokhe kwaba lempi yeYom Kippur ngomnyaka ka-1973 lanxa kulomahluko. UMnumzana Blinken uqhubeke wathi amalwe cacha la abeqophe abantu makhaza abeIsrael kudutshulwa abantu ezitaladini emadolobheni emizini yabo bedudulela abantwana abesifazana labesilisa emngceleni weGaza. Kuthunjwe owasinda ekubulaweni kwabantu ngesikhathi seHolocaust osehamba ngoncedo lwesitulo sewheelchair abesifazana labantwana. Isiphathamandla sezomvikela eMelika sithe iHamas idale isihluku ebantwini beIsrael esifana laleso esenziwa yiISIS. Kutshiswe izindlu, abasakhulayo babulawa emcimbini womculo. Uthe ugatsha lwezomvikela lusebenza ngesiphangiphangi ukuthi luphathise ngokudingakalayo e-Israel. Umabhalane obona ngezomvikela, uMnumzana Lloyd Austin, uthe iqembu le-USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group lihamba ngomkhumbi lilubhekise e-Israel. Ekhuluma ngokuthi ele-Iran lingabe liphathekile yini ekuhlaselweni kwe-Israeli Hamas, uMnumzana Blinken uthe asinalutho olukhomba ukuthi i-Iran ibiyingxenye yalokhu, kodwa siza kuhlolisisa njalo sizahluza impumela yokudingisisa kwethu. Uqhubeke wathi, kodwa siyakwazi ukuthi i-Iran ilobudlelwano le-Hamas lokusekelana thile. Lokhu yikho okwabangela ukuthi sisebenze nzima ukwenqabela lelo lizwe ngenhlelo ezigoqela ukwethulela izijeziso abe-Iran abangamakhulu amane lamankampani edlula inani elifanayo ngenxa yezizathu ezifana lokuxhasa i-Hamas. Ilizwe leMelika lizimisele ukunikeza lonke uncedo kuhulumende labantu beIsrael, kutsho uMongameli Biden. Akula sizathu sokuvumela uchuku lwamalecacha. Ele-Israel lilelungelo lokuzivikela kunye labantu balo. EleMelika ligxwayisa abalenzondo e-Israel abafuna ukungena ngenxeba kulolu daba ukuthi bengalokothi bekwenze lokhu. Usekelo lweMelika kwele Israel luqinesaka njengedwala njalo alunyikinyeki, kugqiba uMongameli Biden.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika. magidi lenja sebexolelene kathi kungani singaxolelani kubuza umuyi uLucky Dube esidubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela umnumzana Singezo Chabangu ulandula ukuthi nguye use ngiyaphinda njalo umnumzana Singezo Chabangu usecajile ngoba esesabela impilo yakhe. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngilifisela impela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni kodwa silazo ngo 7:30 nsuku zonke.